Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Utupo abantu ibe crisis yemali. But you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcile khona ngani? Eh? Isithengiswa ngani?
Ikhefu lephasika seliqalile njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse ngolwesibiki. Ngolwesibili abantu bekhala ngokuthi vaya kukhefu elide kangaka bengelamali.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade sisebenziswa njengegrader yokuthi iyakwanisa ukulungisa umgwaqo engathi akwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Izakhamizi zeplazini leManzou zithi kaziboni isizathu sokunanza ikhefu lephasika nanku zihlala egcikeni ngemva kokubhidlizelwa imizi ngamapholisa. Abachayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi bahambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqantshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhefu lephasika liqalile lamhlanje njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse elikhona ngolwesibili ngevikezayo. Abantu abaningi bekhala ngokuthi kabalamali yokusebenzisa. Kubika wanompumelelo moyo.
Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ layo isiyehlisile imali ethathwa ezitolo nxa umuntu ethenge usevunyelwa ukuthatha amachumi amabili amadola kuphela ngelanga esebenzisa imali yebulenjini. Umnumzana Nkululeko Chuma lonkosikazi nomqhele Nkiwane bathi uhulumende kabanakekele balambile imali ivalele ebhanga njalo imali yebond note isitholakala eBotswana eZimbabwe ayisekho.
And obvious but ukuthi vele iproblem ivela ngaphansi kwasi ivela ngaphi problem
utupho abantu ibule crisis yemali but you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcile khona ngani? Eh? Isithengiswa ngani?
Asikhulume ngokwelocal sazuma amanye amazwe.
Ngoba ilithethi abantu abafana lapho imali beyisala.
Hayi, lokho nabila ku-government kangena indaba. Thina sikhuluma ngolwethuthupho lapha ukuthi ngabasinanzelele lathi silambile. Bahlala besithi basengezelela ngabasengezeleli.
Iningi labantu sebelala endwendweni zemabhanga lemavinkilini ako Pick and Pay ayiwa apha imali ulandela ukusilela kwemali ezweni ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho. Iningi labantu aliyanga emakhaya kulandela ukuswela imali emabhanga. Ubulawayo ukhangelele ukunanza ilanga likazibuse enkundleni yeWhite City Stadium lapho umphathintambo olawula ubulawayo unkosikazi Eunice Nomthandazo Sandimoyo akhangelele ukukhokhela lomkhosi emele umongameli Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukusilela kwemali emabhanga sokufike kusibanga esibi osokubangele ukuthi ibhanga lesizwe leReserve Bank lilaye osomabhizimusi ukuba bahabase imali yabo emabhanga kungakedlula amahola angamachumi amabili lane. Embikweni liwethule izolo lelibhanga lithe kuzamele abalamabhizimusi bengaphi abathengi imali edlula amachumi amabili i-$20. Nxa bethe bathenga sebefuna imali phezulu kwempahla ababe beyithengile okuthiwa yi-cashback ngesiNgisi. Njalo ngenxa yokusilela kwemali kubikwa sebekona abasebenzisa imitshina yokuswayipa amakhadi emtshadweni nxa benikela. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-Reserve Bank izolo ihle yatshela abantu abathengisayo ama-retailers nama-wholesalers ukuthi sokumele banike abantu i-$20 kuphela nxa kuyi-cash, kodwa emabhanga laphana sibona bayanika abantu ama-$50. So kutho ukuthi izimali kumbe i-cash ayitholakali ku-economy umnotho welive. Angazi ukuthi iya ngaphi kodwa akula cash
wona. Ama-bond notes ke sizwa kuthiwa lawo kasabonakala
ukuthi abantu sebesiwasebenzisa ukuthi bathenge i-cash befake i-percentage. So nxa kula ma-bond laphana bayakuthi uhlawule i-extra 10% futhi uzuza ama-US dollars. So sitho ukuthi ama-bond notes abantu sebesiwasebenzisa ukuthi badinge ama US dollars akwi-economy kaphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuzayenzakala ikakhulu sikhangela ukubana kule kefu le pasika lele seledlule, ubona ungani kuzaba sekunjani?
Intengo izaqonga mbijana ngokubona kwami abantu bazaqhubeka ngoba bengela mali, kodwa ubona intengo zamabhasi zizaqonga mbijana, intengo zamagrocery laphana lapho okungela ongela ama-point of sale kumbe i-eco cash njalo zizaqonga. Yikho ukubona kwami khathesi ukuthi abantu bakudubo mbijana kuze kube i-Reserve Bank isidinge amanye amacebo ukuthi balungise i-problem le ewusilela kwemali.
Sizwa kuthiwa abanye emfeni lasemtshadweni sebesebenzisa amakhadi, imitshina yamakhadi le. Usuke wahlangana lakho yini lo?
Liqiniso lelo ukuthi ikakhulu emtshadweni uyakwanisa ukuthi uzuze i-swipe machine ozayithatha owesikhatshana.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zeplazini le-Arnold Farm elaziwa njalo ngokuthi iManzo zithi kazilaso isizathu sokunanza ikhefu lephasika. Nanko ziqhubeka zihlala egcekeni ngemva kokudilizelwa imizi ngamapholisa ayethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Laba bantu bathi bamangaliswa yikuswela uthando kankosikazi Mugabe, yena ozithi ulikholwa lesiKristu. Bathi wenza wakhe kuphambana lokumelwa yileli khefu lephasika lapho uNkulunkulu atshengisa uthando olukhulu wanikela indodana ukuba izofela abantu kube yindlela yokubasindisa ngayo. Umnumzana Innocent Dube unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eye Arnold Farm Residents Association uthi yena labanye bakhe babuhlungu ngokubehleleyo.
Sake sebabuza ukuthi no njengokuthi zilenga izifuyo ora nxa yokuzifuna ukuthi no siphume visanina kamapholisa bakliyeni inkomo zethu kuthiwa akula muntu okliyani inkomo shiyanini konke khonapho. Saka sesibona ukuthi sesitshontshelwa ilanga lichisa kanje kwenza ukuthi kuthiwa asishiye izilimo zethu zonke sikhona ukuphuma lani le mpahla kuphela. Abaningi bakhona kade beveze ukubafost ukuthi ungene emalorini besiyadantshwa kwelinye ifarm ekuthiwa Rivers Farm along Buri Road.
Okubadanisayo uDubethi sebexoshwa namhla ngemva kweminyaka elishumi lasikhombisa bangena kuleli plazi abalihluthuna umlungu owayengumnini walo ngomnyaka ka-2000.
Kubuhlungu ngokuthi sengibona ukuthi kade zisebenziswa njengegrader yokuthi iyakwanisa ukulungisa umgwaqo engasakwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Bake babanjwa ngamandla laba bantu bathwalwa bayalahlelwa eplazini le-Rivers Farm elisemgwaqweni oya emvuri le-concession. iningi labo baphindela njalo e-Arnold Farm ngokucetshiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abamelayo eDalele High Court. IDalele High Court lapha izinqumo ezimbili ukumisa amapolisa ukuba angaze abhidliza imizi yalaba bantu kuze kuthi sebebatholele lapho bengabasa khona, kodwa akusalandelwa ngalokho. Ugogo uMavis Jangasi ngomunye wabalokhe beseRivers Farm ngoba engelayo imali yokuthwala impahla ukuphindela e-Arnold Farm.
Babuya nesipanu paRivers bakathi ayiwa mtshawana minda. Bathi mtshawana minda.
Ngemva kokuba silethe lapha eRivers bathengiswa ukuba sizatholiswa indawo zokuhlala kunye lamasimu. Sekungamaviki amathathu senziwa lesi sithembiso. Akukho loyedwa okhuluma ngodaba lwamasimu.
Abenhlanganiso ye-Arnold Farm Residents Association bathi sebekhweze udaba lwabo kunhlanganiso yamazwe angezansi e-Africa, e-Southern African Development Community, befuna ingenele ukumisa lokhu kuhlukunyezwa kwabo. Bathi ngoba kungaqali, sekungokwesithathu umkamongameli ezama ukubasusa kulelo plazi kusukela ngomnyaka ka-2012. Ngaphambilini, umuyi uKendall Majengwa laye eke wazama ukubasusa kilo ngomnyaka ka-2004, kodwa kwehlula. Bancedwa ngowaye ngumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi, umuyi uMnumzana Joseph Msika, owalungenelayo lolu daba wamisa ukuxotshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngokunanzwa kwekhefu lePasika uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamasoja eMelika asethunyelwe esikoleni seSomalia iMogadishu ukuyancedisa ukufundisa amasoja akulelo lizwe kanye lawe African Union alondoloza ukuthula. Indiza mtshina zebutho lakwele Melika zibikwa ziwisele inkalakata yebhomba elilesisindo senkulungwane ezilitshumi zamakilogram, i-10,000 kilograms, endaweni ecatsha khona abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni seNangara kwele Afghanistan. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump weMelika lomongameli Xi Jinping weChina basanda kwenza umhlangano emzini kaTrump eMar-a-Lago Estate eFlorida. Ababili laba bakhulume ngokunengi okufunwa ngamazwe abo njalo lokuthi bengadlelana njani esikhathini esilandelayo. Wathi kuphela umhlangano wabo lowo, umongameli Xi wathi bazame ukukhulumisana kahle njalo lokuthi basebenze ndawonye kulokho abacabanga ukuthi kufuna izizalwane zeChina leMelika. Ekhuluma kusanda kwenziwa umhlangano lo, umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Rex Tillerson wathi uTrump utshele omunye wakhe ukuthi kuyafuneka ukuthi kulungiselelwe izisebenzi zeMelika lapho ezenza khona impahla yeMelika elizweni lakhe. UTillerson uphinde wathi uTrump ufuna ukuthi kulungiswe imikambo yokuthengisa impahla kulokuthi eleChina lithathe yonke imikambo. UTrump loMongameli Xi baphinde bakhuluma ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea eliqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyuklia. Amazwe la avumelane ukuthi kumele kusetshenzwe katalala ukwenzela ukuthi udaba lweNorth Korea lubanjwe kungela kulwisana ngezikhali. UTillerson uthe eleNorth Korea lidalela eleChina inhlupho ezingapheliyo, ngakho-ke kumele eleChina lizame ngamandla wonke ukuthi lilungise okubi okwenzakala kulelo lizwe. UTrump loMongameli Xi bavumelane njalo ukuthi sokumele kube lobudlelwano phakathi kweMelika leChina ngaphansi kobudlelwano obubizwa ngokuthi yi-US-China Comprehensive Dialogue.
lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Abamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bathi bekulezihambi ezinlutshwana eziya eZimbabwe ngesikhathi kuqala ikhefu lephasika kungafani lakweminye iminyaka. Kubika uMartin Gwenya.
Bekungaphithizeli kangako esitishini samabhasi eHavron lapho kugadelwa khona amabhasi aya eZimbabwe njengemvama ngalesi sikhathi sekhefu lephasika. Abanye abamabhasi bathi ngelanga lokuqala lekhefu lephasika kulabalutshwana abagade besiya eZimbabwe uma kuqathaniswa leminye iminyaka. Osebenza kwenye inkampani yamabhasi ahamba phakathi kwedolobho leHavron leHarare, uMnumzana Ndodana Sibanda uthi bajayele ukuthola ibhizinisi engcono lesi sikhathi somnyaka kodwa lo nyaka kuthule.
Mr. Holiday kulabantu abalutshwana abagadayo labaphathisayo imbangela yalokho sibonani ukuthi nginxa ukuthi Easter ibe phakathi kwenyanga mhlambi abantu abalamali zokwenza lokho okuphathisa lokugada bebele ekhaya.
Kukanti omunye umzana Alec Pirena ucabangela ukuthi abanye abangalamaphepha kumbe abaphiwa amalanga okuba seBotswana bayesaba ukuhamba ngoba ukuphenduka kungaba nzima ikakhulu kusekuqaleni komnyaka.
Iningi labantu alihambanga ekhaya ngoba kuphakathi kwenyanga izimali zangkhona zingekho, njalo eboda sebencintsha amalanga lokuhamba kwangkhona kuba nzima nxa ungela maphepha.
Omunye weZimbabwe okhethe ungayi ekhaya unkosikazi Janet Moyo uthi iningi lisanda kuvela ukhefu lekhisimusi ngakho kungabe kumasinya ukuthi baphindele ekhaya kukhangelelwe indleko.
Kukhanya iningi labantu selipheseya ukuhamba ngekhefu lekhisimusi ekhaya kukhangelelwe indleko. Ikakhulu umnyaka usanda kuqala abantu abaningi abakabile imali.
Ngitsho emngceleni ojayele ukuphithizela weRamukhabane kanye leplumtree kube kungaxokozeli ngitsho lakancane njengeminyakeni. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.
Amapholisa asexwayise abatshayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqatshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Emigwaqweni kubikwa kuphithizela abantu besiya emakhaya. Siyexhume umeli wePinga North edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Isikhathi esifana nalesi yisikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakatshela njalo izihlobo, kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu okubenza ukuthi khona babe naleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le over excitement lokuyana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, kuthatha okudakayo, kugcina sokusenza ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu ukubana kukho konke esikwenzayo kathesi kasikwenzeni ngesiqubu esifitshane. Singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinanze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini emgwaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abathayelayo qakathekile ukuthi lapha abahamba khona behambe ngobunono obukhulu bengatholakali bengabantu abahamba ngesiqubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asifani gwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo. Ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith kathesi kakusela lutho imigwaqo yonke simabhodibhodi. Okuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyehlika khona ngale kufuze ukuthi ekuphendukeni kwakho imoto ishiye kusevisi. Akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo eBinga enkomo. Indawo yakhona hayi sokuyikuzihambela nje ngeni sokuyusabela zinqola akufela mota ehamba angani sesikweni sesihamba nje njengenqola lapho sesihamba silandezela indlela zenkomo. Yiwo umumo osukhona kathesi eBinga North.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Ngefikeza iyo ngolesibili mhla zilichumi la sishiya kalombili uzulu weZimbabwe unanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa ilizwe lithole uzibuse. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zilembono etshiyeneyo ngaleli langa. Kubika uMike Wove.
Ilanga lika zibuse lilanga elicakathekiswa nguzulu wonke waseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi umuntu usekhaya na loba emazweni. Eningi labantu kodwa likhala ngokuthi inkululeko eyatholakala ngemva kokuchitheka kwegazi eliningi ayisela njabulo ngoba isimo elizweni kwezomnotho lakwezombusazwe siqhubeka sisiba sibi osokubangelwe ukuba iningi libaleke elizweni liyehlala emazweni angomakhelwane laphesheya kolwandle. Umnumzana Cosmas Chabalala ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo yena ke uthi uyavuma ukuthi yebo ilizwe lakhululwa embusweni wobucindezeli wabamhlophe kodwa elizweni kanye ilinkululeko.
Independence eZimbabwe, yes, siyavuma ukuthi siyindependence. Sesikhangela ukuthi sisuke ebusweni othi besibuswa ngabelungu and so on, that abelungu sebesukile elizweni. But ngalesi sikhathi asingeke sitho ukuthi sesikhululekile ngenxa yezisakalo esifana lazo eziningi ezifana njengomoya womnotho.
UChabalala uqhubeke echasisa ngomehluko okhona esimeni lapho ilizwe lithakazela lolu suku eminyakeni sisand ukuthola uzibuse nxa kuqhathaniswa lesimo esikhona kule minyaka.
Mina inguquko ezingabe sezibe zaba khona sufila ngeminyaka ngihlakanipha ngisuka esimweni sobuntwana ngizofika kathesi. Ngibonani umumo obakhona uqhubekela usuka muvi ngoba asiboni ukuthi kuba le ngqubela phambili le singathi i-positive change esiyibona elizweni. Singathi kudala kwakukukahle ngoba sasingakakukwazi ukuthi kulezinye izinto ezingenza impilo yethu ibe lula. Sasifike siphila semnyameni ayini singathi kodwa kathi sasikwazi ukuthi kwezinda kwamanye amazwe zikhona izinto ezenza i-technology ezingenza ukuthi impilo ibe lula kodwa kunezimbabwe asikazithola. Okuthengisa ukuthi impilo kithi lokhu ifika nzima move kwamanye amazwe kusasa ithi thina ngapha kuba waste ngoba khonokho kwenza ukuthi impilo ibe lula kwabanye abantu akufiki kithi. Singa independent politically but okunye lokhu still lokhu esinjani lokhu esigqiba senye ngoba akufiki kithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzane Tholani Hlongwane laye ugcizelela umbono kaChabalala.
Ushintsho ubuzela kwezombusazwe ubuzela emnothweni welizwe. Umahluko okhona ukuthi ilizwe liyafa liyaphansi. Ma ubheka ama-early 80s, bekungcono, bekuphileka. Yebo besibancane but bekuphileka. Manje ukuba west and west.
Ayisibo bobabili bodwa abasho ukuthi abasakhangeleli injabulo ekunanzeni ukufikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa kweZimbabwe okwenziwa nguZulu wonke waleli lizwe kungakhathalekile ukuthi uphakathi kwelizwe loba emazweni mhlaka 18 Mabasa. Lokhu kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lezombusazwe esesixoshe abanengi becina siyaphephela kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hove.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 lupovine.
Woza Friday lamhlanje silomculi osa kulayo umluje yena olengoma esihluphile emsakazweni etshiyeneyo eZimbabwe lakwele South Africa. Kubika uJoseph Njanji.
So dangerous, ain't your mother it's so scandalous. So gana, come hang with us.
Umlungisi Dombo Moyo waziwa ngegama lokucula elithiwa Mlu J, ngumculi osakhulayo lengoma etshisayo kulezi nsuku yona ichaya endawonye lomculi odabuka elizweni leSouth Africa uSmalls oke waduma eminyakeni edlileyo ngengoma ethiwa Money Maker. Lingoma ethiwa So Dangerous iphekwe ngabe ST Empire okuyinkampani ebunjwe nguSmalls lomngani wakhe uTrevor.
Ingoma le bayamukele kakhulu because it was a comeback like for Smalls. So le ngoma sibili bebeyidlala, I even went to 5 minutes of fame ku Metro FM eka Oskido. That's when we launched ingoma.
Umluje uqale ucula esafunda isikolo seLuveve High lapho abecula khona ku choir. ukucindezela ingoma uqale ngomnyaka 2010 kanti idlalade lakhe lakuqala ulikhuphe ngomnyaka 2015 njalo igama laleli dlalade ngelithiwa The Come Up lingoma ezilitshumi lanye.
I'm on my own day, telling I'm so cool. Life is not fair, but I know that I'll make it. Mama told me that I could be better than ever. Yes, I'm feeling
well, like South Africa, umlutshe ubefundela izifundo ze sound engineering. Ngesikhathi ehlala izweni leSouth Africa ubethengisa idlalade lakhe leli lithiwa The Come Up elipha njalo abatshaya ingoma endaweni zokuzithokozisa. Abe-ST Empire benelise ukuxhumana laye ngemva kokuthola inombolo zakhe ezocingo ebezilotshwe kudlalade leli.
Ikubo lapho engahlangana khona lo Smalls Moneymaker walalela istory like le music yami wezi ukuthi hayi singakwanisa ukusebenza. Yikho lapho esahle sasebenza khona from there ngasayin icontract le-ST Empire.
Abanye abaphatheke ekucindezelweni kwengoma le ngabagoqela u-89 Music ongiye wapheka amachacho kanye lo-JJ onguye obephethe imitshina. Imisebenzi kaMluJ iyatholakala ebulenjini njalo abafuna ukuxhumana laye balakho ukumthinta ngaphansi kwegama lakhe elithi MluJ kuTwitter, Facebook kanye laku-Instagram. Ividiyo yengoma lethi waso Dangerous iphume ngolwesithathu njalo iyatholakala ebulenjini be-YouTube. Lingoma iza kuba kudlalade lakhe elithiwa Picture Paint elizaphuma ekupheleni komnyaka.
So dangerous, ain't your mother, it's so scandalous. So gala, come hang with us. It's so dangerous, ain't your mother, it's so scandalous. So gala.
Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Dangerous ingoma kaMluJ eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ikhefu lephasika lekhefu likazibuse uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Izakhamizi zeManzo zithi kazila sizathu sokuthakazelela ilanga lephasika, nanko zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizinga amapholisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo azibe hope makamu ango.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.